sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 21 Mpalakazi 2023 ngotaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje, owake waba ngumeya weHarare umnumzana Jacob Mafume usephinde wabuyela kuleso sikhundla. Owayengumeli weCountry Park ePhalamende engakaxotshiswa kuleli daba le umnumzana Pasho Sibanda ubizwe ngamapholisa kobulawayo embuzisisa ngokutshengisela okubikwa kuzaqhutshwa kusasa ngabebandla lakhe. Ngoloku xokozela eZimbabwe lapha amapolisa ethwalise nzima amabandla aphikisayo agoqela Citizens Coalition for Change, iMthwakazi Republic Party lamanye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Owake waba ngumeya weHarare umnumzana Jacob Mafume usephinde wabuyela kuleso sikhundla ngemva kokuba sisele singelamuntu umnumzana Lovejoy Mandengu esexotshiswe kiso ngozithi ngunobhala webandla ele-TCC umnumzana Sengezo Chabango. UMafume ufungiswe ukuqalisa umsebenzi namhlanje esigodlweni sekhansili yeHarare esetownhouse ngemva kokunqoba kukhetho.
The Voice of America, VOA.
Owayengumeli weCountry Park ePhalamende engakaxotshiswa ngozithi ungunobhala jikelele weTCC umnumzana Pasho Raphael Sibanda ubizwe ngamapholisa kobulawayo namhlanje embuzisisa ngokutshengisela okubikwa kuzaqhutshwa kusasa ngabebandla lakhe eleTCC. Lokhu kuza ngemva kokuba amapholisa evimbe umhlangano webandla leMthwakazi Republic Party kanye lokugqugquzela kwabe Job Sikhala Solidarity Campaign izolo esithi kulakho kuba lodlakela njengoba ibandla leTCC lihlele ukutshengisela. Ibandla lelilona lithi alizange lifake indawo kumbe ilanga lokwenza lokho. Istudio 7 ixoxa lomnumzana Pasho Sibanda ngalolu daba.
Benyibizwe ngamapholisa akobulawayo abe CID law and order. Bembiza mina ngemva kokubana ngenze i-press conference mhla ka 12 December lamanye ama youth. So bebesithi bona kulombhikisho abakuthi demonstration okumele yenzakale kusasa kobulawayo. So bebesithi bizwe yimi imenye ihlelayo ngokunjalwa ekhemthethweni ingayenzakala bayangibopha. Ngase ngisithi mina hatshi okwakusasa i-demonstration yakusasa kobulawayo kayibizwanga yimi. Basebethi nxa ungayibizwanga nguwe bekulani ukuthi utshela abantu ukuthi ayikhemthethweni njalo i-demonstration leyi ayikho. Ngabe sithi hhayi kakukho kimi ukuthi ntshela abantu ukuthi idemo yakusasa ihamba njani. Ngoba mina kangiyibizanga, mina ngangithe sizakwenza ama-demonstrations kodwa kasange sibeke ilanga le ndawo ukuthi siyenzela ngaphi. So bebesithi ngokunjalo babefuna ukubopha mina kodwa ke hhayi kanye thuki kanye navalo ngoba sonke siyazi ukuthi uhulumende wezanu PF usebenza ngokwethusela, ngokutshaya, ngokuthumba lokubulala abantu ngendlela zona lezo. So asikho, asinavalo kasesana.
Umnumzana Pasho Raphael Sibanda wayengumeli weCountry Park ePhalamende engakaxotshiswa ngozithi ungunobhala jikelele weTCC. Siphinde saxoxa lomnumzana Kudakwashe Munsaka ongumkhokheli weForever Associates Zimbabwe esekela ibandla leZANU PF ngalolu daba.
ibandla ele triple C kumbe ngingathi amabandla awe triple C kumele ebekwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilizwe elilokuthula njalo lilizwe elilomthetho esingathi ngesingizi rule of law. Nxa kuyikuthi bafuna ukutshengisela kumbe ukudemonstrate kwabo abakwenze kube yinto abayenzayo semthethweni, abahambe bebhalisa emapoliseni bephiwe imvumo. Nxa amapolisa eyalile kuthi ukuthi abebona ukuthi lokho kuyaphambanisa ukuthula elizweni njalo kuyaphambanisa omakhelwane babo. Nxa kuphambanisa omakhelwane amapolisa lemvumo yokuyala bethi hatshi into elifuna ukuyenza ayikho emthethweni sesiyalile. Ngakho ke bona bafuza ukuthi belandele lokho okuthiwa ngamapolisa. Amapolisa akhona ukuvikela ilizwe lokufaka lokuimplementa imithetho efakwayo. Nxa ukuthi bona sebephula umthetho hatshi kufanele njalo kulungile ukubana ubaba uPhasho ethathwe ebuzisiswa ngamapolisi ukubana injongo yakhe ngeyani, ngoba lapha kuseZimbabwe sikho eMiddle East, iZimbabwe ilokuthula okumangalisayo. Ngakho ke sithi hatshi abakwenza amapolisi baqhubekele phambili besebenza kakuhle ngomthetho njengalokho bakwenzayo, besivikela laba abetripus esibakhuthaza ukuthi umsindo wabo bahambe bebangale eCongress yabo befike bekhethane khona ngale.
Lo ngumnumzana kudakwashe Munsaka ongumkhokheli weForever Associates Zimbabwe esekela ibandla leZANU PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana efidlela Ncube omela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association.
Indlela umnumzana uSibanda aphathwe ngayo ebizelwe police station ukuthi aye thonisiswa ngento angayenzanga ukuthi mhlawumbe ucabanga ukuthi ayenze, kuyilokho esisikubona eminyakeni eminingi edlulileyo engu-43 okuthiwa yi-lawfare, ukusetshenziswa komthetho uyisikhali sokulwisa abantu, sokuvimbela imbono ephikisayo, sokuvimbela laba abathi akube lokhetho olukhululekileyo, sokuvimba imbono ekhuluma ngokuthi ezomnotho zifile akula misebenzi, ukuthi kulobuyanga, ukuthi kulendlala elizweni, ukusetshenziswa komthetho ukuvimbela abantu ukuthi bazuze amalungelo abo aku-constitution, ukusetshenziswa komthetho ngendlela engafanelanga lokho esithi abuse of the law. Yikho lokho esikubonayo ukuthi nje umuntu angaba lombono othile abesefa kwicala elikhulu ethuselwa bizelwe e-police station yelokhu lalokuyana athonisiswe ngezinto angazenzanga. Into engasisindawo yona leyo, into engaqondanga, kodwa ke kabuhlungu yiyo impilo esihlala kuyo eZimbabwe abantu bephathwa ngayo naleyo ndlela.
Sibone njalo abemthwakazi Republic aparty besaliswa ukuthi baqhube umhlangano wabo kobulawayo izolo, njalo abe Jobs Color Solidarity campaign labo bealisiwa ukuthi baqhube ukutshengisela ukugqugquzela abakade befuna ukuqhuba esitungiza. Konke lokho ubona kusitshoni
ukuvimbela abantu ukuthi babambe imihlangano kumbe bahlangane ngendlela thile yokuthula kwephula isisekelo sombuso, kwephula iconstitution yeZimbabwe. Ngakho ke oyabe kwenza ngumuntu oyisa abantu beZimbabwe, oyisa iconstitution, oyisa inkululeko abantu abayibeyilwela namhlanje abangayitholanga, abangayitholiyo. Ngakho akumangalisi ukuthi siyakubona khona lokho, kufakaza khona ukuthi lizwe leli galilakho lokuyana esithi i-rule of law, ukubusa komthetho, kubusa abantu kulokuthi kubuse umthetho. Alilakho ukukhululeka, i-constitution kulaba benza kanjalo ifana nje lephetshana elingelamsebenzi, ifana le-tishu nje umuntu angayilahla esambuzini. Yikho lokho abakwenzayo. Ngakho-ke ingenye yezinto ezenza ukuthi kube nzima ukuthi ilizwe leZimbabwe libe lobudlelwane obuhle lamanye amazwe. Yikho kubanga futhi ubuyanga obanga ukusweleka komsebenzi, okubanga ukuthi kube nzima ukuthi ezomnotho zime ngendlela efaneleyo, ngokuba phela ezomnotho lezi zidinga ukuthi kube lobudlelwane obuhle lezi zizwane leZimbabwe, kube lobudlelwane obuhle njalo lamazwe omhlaba. Kodwa ngendlela leyo kuphilwa ngayo, kuvinjelwa abantu amalungelo abo, kusho khona ukuthi usize luseza qhubeka lusiya phambili.
Lo ube ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe njalo emela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association. Kulokuxokozela eZimbabwe lapho amapolisa athwalise nzima amabandla aphikisayo agoqela eCitizens Coalition for Change, iMthwakazi Republic Party lamanye okucatshangelwa ukuba afuna abalandeli bawo batshengisele emigwaqweni bekhonona ngokubotshwa kwabanye babo langokuxotshiswa edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu abathi usebenzelana leZANU-PF. Ibandla le-TRPC lithi iZANU-PF lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bavala ubuchapha obenzakala ngesikhathi sokhetho olaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka njalo lolama-by-elections okwavinjwa abaxotshiswa nguChabangu ukuba bengangeni kukhetho oluqhutshwe mhlaka 9 Mpalakazi. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-TRPC lonkosazana Antonella Nare olilunga leZANU-PF. Umlalazi usungula lengxoxo.
Akumangalisi ukubana kule crackdown against ama opponents of government. Le into nature ye government ukuthi bahlala bevele behlukumeza labo abantu abangavumelani nabo. Kuvele kule history yakhona and aso history entsha, a long history. Bahlala besesaba abantu abavele bebusa ngodlame, bafuna ukuthi abantu bahlale bethukile bephethe indlebe nje.
Ye Manare, ubona njani konoku mama?
Izinto kumele sikhangele ukuthi konkona laba bantu from the opposition bayalandela imithetho yelizwe lethu, ngoba at times they can use that as an advantage to them ukuthi konkona will break the law and then sesizathi khona khona hayi siyahlukunyezwa yi-government or sihlukunyezwa yi-ruling party iZANU-PF. Kumele sikunanzelele sikukhangele again ukuthi konkona are they following the rules and the regulations of the country ukuthi balandela imithetho yini, ngoba at times sebeza break ama-laws just because they want to be seen in the public domain besithi konkona bona hayi sithina siyahlukunyezwa.
Dallas nansoke indaba
uManari into angayi angazisisiyo ikuthi ukudemonstrator or ukusukuma ukhuluma against uhulumeni kuyi-constitutional right. It is embedded ku-bill of rights ukubana uphi lawuphi umuntu ulelungelo lokubana sukume athi angivumelani lawe uhulumende la kumbeni angivumelani lozibani ngiyangena emgwaqweni ngidemonstrate against lowo muntu and kuvumelekile lokho. Kodwa-ke in fact uManare ku-the other way round kuZANU-PF, iZANU-PF yo esebenzisa umthetho ukuthi incindezele abantu bakithi, isebenzisa umthetho ukubana iphushe yona eyayo i-program. Abanye abantu bangabi lethuba lokubana either bademonstrate emgwaqweni kumbe benze i-political gathering. It's not abantu abasebenzisa umthetho ukudemonstrate, izanu esebenzisa umthetho ukuncindezela abantu.
Ye Manali, umpendule khonapho sisithuthini mama.
Okay, ngiyabonga, ngiyakuzwa hayi Mlalazi. Kodwa asikufake ngale indlela ngoba nxa usithi konkona yona iZANU-PF yiyo ebreaker imithetho, angiboni kunjalo ngoba many times ezenzakalayo i-opposition and they want to use i-violence ukudemonstrate akuyalelwanga as you say, and ngiyakuzwisisa lokhu, but again are the demonstrations angikhona alokuthula yini or ngama-demonstrations lawana yokuthi vele sizayenza ngenkani noma lingaze lithi sizayenza ngenkani. Ukudemonstrate okulokuthula kukulungile, asikuyaleli, kodwa nxa sokusiba lo dlaso uqalisa ukuba le msindo engayenziwo, yikho lapho kusuka kube le nkinga khona.
Ye kanya zani uyakhuluma lapho mama uthi kanya ngani linabaphikisayo lilo msindo kakhulu ubudlwangudlwangu kuphela. Mlalazi,
akusikho qiniso khonokho nje. Ubuhle ukuthi yonke into ihlala isegcekeni eZimbabwe. Mhlawumbe challenge abeZANU-PF kunye loManare ubana basitshele ukuthi kuyiluphi usuku njalo kuphi lapho i-opposition yaba le-violence khona. Siyazi ukubana i-state eZimbabwe yiso esi-violator ama-citizens and that history is there, ukuthi ama-citizens eZimbabwe are violated by i-government that is led by ZANU-PF. It's not the opposition that violates abantu beZimbabwe. Anyone ofuna ukudemonstrate against uhulumeni bayamthrethena bamtshela hey lokho akwenziwa la. Ngenxa yokubana bayazi ukubana abantu abajabulile ngendlela ababuswa ngayo. In fact, iZANU-PF ayibusi ngentando kaZulu. iZANU-PF ibusa ngokufuna kwabo. It's all about them. Abantu sikhangela udlame le confusion ehlala ikhona lapho kule ZANU-PF khona. So i-opposition, or rather ngithi abantu baseZimbabwe, because the opposition is not only the political parties, it is also abantu in general who do not belong to ama-political parties abawopposi ZANU. Inicho lamachechi angasukuma athi sinukwenza lokhu, iZANU yaqala ukubathuka ibenze ibayangise nje ngoba kuyinetha yabo yokuthi kuyangiswane eZimbabwe.
Manare, phose lokugcina khonapho umphendula khonapho-ke ubaba umlalazi.
All right, hayi ngiyamuza ubhuti. And ngifuna ukufaka like umzekeliso ukuthi khona most of the times izinto ezenziwa ikakhulu ngalaba abaphikisana leZANU-PF, at times babefuna ukugetha i-attention yamanye amazwe ukuthi bebonakale ukuthi bona babazama ukulwa leZANU-PF, but bakuyenza ngendlela engaqondile ngoba babefuna abanye, they are doing it for their own personal gains. Abantu uyakwanisa ukuthi khonkhona afake i-adoption athi khonkhona ngiya-adapt-a, ngiyenze so, I'm being tortured or what, bekhulume izitori ezijeneyo, kodwa kuyukuthi wena ufuna usizo ngale ukuthi bebone ngabaphandle kwelizwe, ikakhulu kubo-Europe labo-America khona ngalo, ukuthi bona bese bekwanisa ukuthi khona begethe i-mileage yabo personal ukuthi khona begcwaliselele izifiso zabo.
Gqiba khonapho mlalazi.
Manare, I think one thing ofanele uyifunde enhlala ngitshela abangani bami beZANU, ukubana uzicabangele wedwa independently without being fed by i-media e-controlled government. Ngoba konke lokho esikhuluma ngakho kuyizinto eziphilayo. Ngitsho lama fake adoptions esihlala sisizwa uhulumeni ekhuluma ngawo, kaza kawaprove asibonise ukuthi bekukade kuyifake bekungekho.
Lapha lizwe unkosazana Antonella Nare ekubandla leZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi olilunga le-TRCC bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Ibutho leHamas elafaka kuluhlu lwamalwecatha adlulisa amalawulo ama-terrorist iMelika lithi ibhomba elithunyelwe emoyeni i-Israel libulale abantu abane ezansi yeGaza. Lithi omunye wababuleweyo nguBassam Gaban obekhokhela umngcele weKerem Shalom ephansi kweHamas. I-Israel ivule umngcele weKerem Shalom ngeviki edluleyo, yaqala ukuvumela ukuthi usizo lungene eGaza lusebenzisa lomngcele. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kule nkulumo eziqhubekela phambili ezilakho ukumisa impi okwesikhatshana ngenhloso yokuphathisa abantu abaseGaza ngokudla, amanzi kanye lemithi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube owebandla le-Freedom Alliance.
Ngisola kakhulu ukuthi kube lelokhu zena ukuthi khona ukuthi abantu kuzabe lokho kuhlala kancane ukuthi kasimise impilo esenze lokhu kuhlala hlale futhi ivuselele. Yindaba bengavumelani ukuthi impilo kayiphele. Ngizwe ubuhlungu kakhulu ngibona iHamas bebulala umuntu omnyama kumbe kuthiwa ngweTanzania, some people say unto student, kumbe student ngumuntu omnyama okanye ukuthi ngumAfrika. Ebulawa yiHamas ngendlela ebuhlungu umfana obejova ibhasikile. Into ezinjengazone ziyana nxa belokhu behlala befuna ziqhubeke kuthiwe kasimeni kancane. Ngikubona kuyinto embi kakhulu elihlazo eyangisayo. Phela abantu laba abakulo umhlaba okuthiwa ngothuthukileyo siyasicabanga ukuthi baphucukile, kodwa indlela abayenza ngayo iyayangisa kakhulu. Yinto embi kakhulu okumele bayicine le.
Nxa inkulumo lezi zingaphumelela kuyaba kungayisikho kokuqala, kodwa okuyabe sekungokwesibili kumiswa impi okwesikhatshana. Ubona ngani lokhu kuyaphathisana kumbe hatshi? Akusizi ikakhulu abantu makhaza abaseGaza laphana.
Vele into embi yikuthi into le abantu makhaza kayibasizi. isiza imibili yabona labo abayi babalwayo yilokho esithi ngama ego abo babona babhizi bafuna ukuzwana amandla bazinkunzi kodwa abantu kakulanto abayithola njalo ungathi kukhona abakudingayo ukuthi banconywe ngakho ukuthi bayenelise ukumisimpi nxa kuyikuthi bayenelise ukumisimpi ngabe bayimisa vele kawani ingabi lokhu iqhubeka siya phambili.
Impi le ukuqhubekela phambili kwayo ubona sengathi ayisoze ibangele olunye udubo ngokuya kwesikhathi olulakho okwenza ukuthi kube lokuvuka kwenye njalo impi.
Impi leyi ekwenzayo idala izilonda vele ezinzima kakhulu. Abantwana bona laba abalabazali ababulawayo, abantu abalezihlobo ezibulawayo, kuyinto enzima kakhulu. Kufana lathi nxa sicabanga ngendaba enjengegugurawundi over years and years. Lokho kukuhlela izilonda ezinkulu kakhulu. So angeke impileyo ke ibe lengasisiza ngakho kumbe engabasiza ngakho abantu abasegaza. Iyachiya belimele kakhulu, izihlobo zifile, imindeni idilikile.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ese-South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uqale ikhefu lakhe lokuphela komnyaka namuhla abebandla le-CCC bemsola besithi njengaseminyakeni edluleyo wehlulekile ukuvuselela umnotho lonyaka okubangele ukuthi abantu abaningi baqhubeke bethwele nzima. Kodwa abebandla lakhe elezano PF besithi uMnangagwa usebenze nzima wasungula inhlelo zentuthuko ezichiyeneyo. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC eMelika umnumzana Tim Moringai.
Singakhangela ukuthi bangena uMnangagwa besithi bona bafuna ukukhipha amatsotsi ayeduzane kukaMgabe. I-corruption esiyibonileyo this past year, lama years previous, hayi kuyesabisa. Kudala kwakungabonakali ukuthi banotshontshayo kutshontshwa njani and bayenza izinto njani. Kathesi wonke umuntu sekusegcekeni. Sabona i-gold mafia itshayisita abantu laba bakhipha 200 million eyegolide every year. Itshayi double up isiya khonale emazweni vele kungela taxation ebuyayo. Sesibona ukuthi all these things kwachama COVID gate laphana izimali zithathwa ngabo Obadiah Moyo and then Delish Nguwaya. Sabona i-Daily Maverick la i-publish izinto ze-Chrome abomoti abe-South Africa. Sabona ama-Indian deals, sabona ama-China ebuya khona ngale makhaya bethathela abantu izindawo zabo zabokhokho babo. Sabona ebhinga laphana bethatha labantu ababe ngcwatshwe kudala emathunini bephonga ukugebha nje besithi bengathola igolide bayathatha everywhere abakufunayo. So khonokho yikho esikubonayo ukuthi hhayi uMnangagwa vele ingantu ayinto esemehluleleyo. Vele yena wayengamelanga angene khonapho esikhundlweni. Yikho ngibona la uMgabe all these years wayekhuluma esithi akula muntu omthembileyo ukuthi abe nguye usuccessor.
Alubana kuyini elisembusweni baba Moringai kungochamisa oziphetheyo? Kuyini ebeliza kwenza ngcono kumbe ngendlela ehlukileyo ukuze kuthuthukiswe impilo kaZulu?
Ngathiwa uPresident Chamisa waye ekhona esikhundleni siyabona ukuthi kwakule devolution ekhona wapromise ukufaka umuntu waye hamba lezipra kuma-defense forces. Sabona i-open and free market economy. Sabona ukuthi ama-judges le-independence ye-judiciary. Ngoba kathesi siyabona ukuthi kulezinto eziyenzakalayo ngama-recallers. But ukuthi ube kwazi ukuthi mbani umnikazi wendaba ngubujaji ozakhuluma iqiniso according to the law akula. So vele izinto zona lezo azikho. Singakhangela i-constitution siyabona ukuthi ama judgment amaningi aphongu yenzwa nje ngantu ama-judge angkhona kahambanga esikolo. So konoko guhamba kureflecta inumnanga kuti ubusa ngendu. Kwakuthwa sizaba lama roads avela eBait Bridges, eChaichi Rundu, Victoria Falls njani njani. Khathesi siyabona amabhasi ayabheka every other day, ama-accident asikhulumi, izibhedlela kwathiwa kwathengwa ama-helicopter 20 laphana. Kungaba lama-accident asizake sibone ama-helicopter yena la ahamba yadobha abantu esiyachiyama ezibhedleleni.
Umnumzana Tim Moringai ngowebandla le-CCC eMelika. Sixoxe njalo lesiphathamandla seZANU PF eMathabeleland South, umnumzana Malaki Nkomo, yena othi kunengi okwenziwe ngumnankagwa lonyaka.
Engakutsho ngakuthi senzela amhlophe umongameli wethu ubaba u-Idi Mnangagwa ukuthi naye uthethe ithuba lokubana ayephumla ngemva kokusebenza kanzima ethuthukisa ilizwe lethu leZimbabwe. Sibonile unyaka uqalisa ebhoda endane eziningeni eqalisa amaprojekthi amatsha, foye sibone ukuphula kwemigwaqo eminingi eqaphekileyo kwelakithi lapha eZimbabwe. Sibonile futhi njalo kuma-mining industry kusiza abantu abaningi ubana bazoncedisa. Sabona njalo ukuthuthuka kwezakhiwe khonapha kwelakithi eZimbabwe. And singathi ngendlela ahambe ngayo unyaka ka-2023 singathi usebenze kakhulu umongameli. Thina kwabe bandla leZANU PF lebantwini nje kuphela ukuthi abantu bangathandi ukuthi bavale amehlo bangaboni into eyenziwe ngumuntu. So thina kubandla lethu leZANU PF futhi sithi esisembusweni esibumbe uhulumende sithi hayi umongameli sifise ukuthi abe lomphumulo okuhle okuthethi lakhe azaphenduke futhi.
Abamsolayo uMnangagwa babankomo bathi ngaphandle kokwehluleka ukuvuselela umnotho uyaphambili ngokwephula amalungelo oluntu uyabahlukuluza ikakhulu abe-CCC. Sibone kubulawa njalo elinye ilunga laleli bandla kumavika asanda kwedlula, kodwa lalamhlanje lokhu akekho osebotshiwe.
Kumalungelo afamuntu engayitsheli ukuthi sine-constitution yelizwe eZimbabwe, okuyikubana omunye nomunye uyakwazi ukuthi ungawuphila elizweni phila kanjani, njalo le mithetho efanele uyilandele uyabe uyazi. Sinogatsha lwamapholisa olukhangelayo ukuthi abaqamula imithetho yibaphi. Uma kuthiwa waqamula umthetho kufanele ukuthi ubanjwe ukhandiswe ekhoti uyothonisiswa. Ungathonisiswa ubanjwe yilaba abezomthetho, yibo abalawulayo. Ayisho ZANU PF, ayisho umongameli. Azikhangeni ingatsha ezikhona ukuthi izinto ezabe zikwenzile, yizo zabe zikwenzile. Sibethu sibuya la kulaba abangabe bekhuluma kwesi sikhathi ngokuthi abantu bayatshawa, abantu bayathintika. Esikutshoyo ukuthi-ke abantu bakhona abantu abangena besithi ba iZANU PF besenza izinto ezingayisizo. IZANU PF ayikaze not impila ngelilodwa, sesaba khona kuyo thina abantu abaningi iminyaka neminyaka sisukela empini. Athi asizapho ohlala khona ku-iZANU PF sibona hambani namhlanje betshaya abantu endaweni ngaphandle kwabantu abayisiganye. Umuntu ongabe wenzelwa phana ngumuntu oyisiganye ongavala nto afaka ibandla leZANU PF kukho, ongavala nto afaka uhulumende kukho, okuyothe watshaya umuntu kabanje ayithonisa sisa akwetho. Ngiyamangala kulaba abakhuluma ukuthi khona bathi uza kuhamba umnotho uwe yakhona. Ake likhale emadolobheni abantu bakha kanjani izindlu? Izindlu ziyakhiwa, izinto eziningi ezenzakalayo. Ungakhala kithi nalapha esikhona emathebeleni South Kapesi. Kule ndawo le lithium ama-sekthari amaningi avutiwe ngapha eGwanda. Ikhona isekthari ye-lithium. Izimoto zikhona ziyasebenza, ziyathwala, isizwe liyathuthuka liyalotha. Angikwathi abantu bona bafuna ukube njani.
Umnumzana Malaki Nkomo ngowebandla leZANU PF eMathabeleland South ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Good Life Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama. Sixoxa labesifazane ngamalungiselelo abo okuthakazelela ikhisimusi yalonyaka. Singakehlukani zihlobo, wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake waba ngumeya weHarare umnumzana Jacob Mafume usephinde wabuyela kuleso sikhundla. Owayengumeli weCowdrey Park ePhalamende engakaxotshiswa kuleli dale umnumzana Pasho Raphael Sibanda ubizwe ngamapholisa kobulawayo embuzisisa ngokutshengisela okubikwa kuzaqhutshwa kusasa ngabe bandla lakhe ele-CCC. Kukanti kulokuxokozela eZimbabwe lapho amapolisa athwalise nzima abamabandla aphikisayo agoqela ele Citizens Coalition for Change, iMthwakazi Republic Party lamanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.